Yeah, ama inhlelo zethu zihamba kuhle ngoba phela senzo ukuthi simise yonke into vele elokuhlangana kwabantu phakathi. Kodwa kulokunye singani okungasijabulisiyo. Okunjengokuthi uzananzelela ukuthi umkhuhlane lo uthe uqalisa vele ukwazakala ukuthi ukhona. Uhulumende akazange athabe sokwethula umbiko wabantu abatholakale bele gciwane leli endaweni zabo Harare. Sathola ukuthi bachothoza umeya, bachothoza lo mongameli webandla le-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi uwenzeleni ukuthi akhulume ukuthi kulabantu abatholakale bele gciwane ele-corona virus. Okutshengisela ukuthi kwesinye isikhathi kungaba khona ukuthi abavezi iqinisa abantu bakahulumende.
Ya, Mnumzana Moyo, wena ubona njani okwenzakalayo? Ubona ungani kukhona yini okungenziwa ngamabandla aphikisayo wezombusazwe, kumbe kumele agoqe izandla akhangele uhulumende?
Hayi cha, ngoba ukulwisana legciwane leli akula politics phakathi, ngoba leli gciwane alikhethi ukuthi uyizani, uyi-MPP uyini. Igciwane leli lihlasela wonke umuntu. So I think amabandla okuphikisana enza kahle ukuthi aphumele ngaphandle egcekeni, yakhuthaza abantu babo, abalandeli babo, ukuthi nohlalana emakhaya until igciwane leli liphele. Siye sabona lathi umongameli wehlangano wethu uDr. Thokozani Khuphe ekhipha amavidiyo ekhuthaza abantu ukuthi bahlale emakhaya. Njengoba etshile uMnumzana Shirozo, I think ivumelana naye ukuthi kukhona okungacaci kahle ngokuhulumende, ngoba even noma sibheka khona manje sithola kuthiwa there's only 25 cases and 3 dead. Ama-numbers abo la to us ngathi a-suspicious nje, angiboni ukuthi baphumele egcekeni. And into engalimazisa abantu, ngoba abantu bangabona amanamba amalutshwane kangaka bazofike bayeke esiselabo bazitshile ukuthi hayi izinto kusho ukuthi ngapha thina sihlaselwanga ligciwane njengezinye indaba.
Ye, Mnumzana Chiroda, wena uthini ngalokhu okukhulunywe ngumoyo, uyavumelana lakho yini?
Kuqondile, kuqonde njengosolobhon. Phela ngalesi sikhathi ayisiso sikhathi sokuthi sikhangele ukuthi ipolitics, angithi isikhathi sokuthi abantu bevikele impilo ingalahleki. Bengifuna ukuthi into ephezu kwamabandla, into yokudla. Kuzananzelela njengakutsho kwenye iprogram ukuthi uTrump, umongameli we-America, ke yena usekhipha 2 trillion ukuthi ancedise abantu be-Medica ngesikhathi besikulama-lockdown lani. Lapha eZimbabwe uhulumende akazange akhiphe lutho ukuthi ancedise abantu. So kuhle sibili ukuthi abantu kuye kuthiwa kule-lockdown. But nxa abantu bengelakudla, bengancediswa nguhulumente, kungela into zokuthesta, so sisho ukuthi abantu sebeyakufa indlala phela ezinto ngiyabona. Kanti kungani kusenzakala endaweni ese-Afrika ukuthi ohulumente abafundi bancede ozulu, kodwa bayabethatha imali ze-tax ebantwini? So ngalesi sikhathi impupho kumelanga i-short, ukudla kumelanga ku-short, uhulumente kumele ancedise abantu wenzela ukuthi sibone ukuthi umkhuhlane lo sesiwehlule.
Ya, Mnumzana Moyo, siyabona ukubana bakhona abanye, enye inkokheli yezamabandla aphikisayo ababalisa uMnumzana Charlton Wende, labanye sizwe kuthiwa sebethe bona bazakupha impuphu kulabo abaswelayo. Amabandla engayenza njani? Siyazi ukuthi balokhu ingcosana nje abalakho, abangeke baphathisa na?
Hayi, into enhle kakhulu ukuthi baphathise, ngoba makuyukuthi amabandla njengamabandla la aphikisayo siloku collecta ama subscriptions from ama members ethu, and makuyukuthi imali lezo zisetshenziswa ngendlela eqondileyo, I think kubalulekile ukuthi amabandla akwanise ukunikeza back to ebantwini, especially njengoba sazi ukuthi ZANU mayidistributa ukudla, even kungasikho ukudla kwayo okudonethiweyo, badistributa on partisan line, bafosa abantu ukuthi babe bephethe amakhadi ezanu. So I think amabandla ekwanisa lawo akwanisayo, I think kuyabongeka kakhulu ukuthi banceda abantu bakithi, ngoba indlala yinto ezenza ukuthi abantu bagcine bephuma ngaphandle bengasazi ku-lockdown.